Umoya yena onxintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda wole Gwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni uhulumende wakhe uzalithwana le nkohlakalo njalo uzakhetha abaphathi ntambo abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathi ntambo phansi kukahulumende kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungamlaleli wangitshela ukuthi ngizekucetisa kodwa umlaleli kanti funa ngihlalelele ngaphuma emsebenzini lo wangitshela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Guda kwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela ele Zimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu sikhangelana emanzini, so sokuyisikhathi sokuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Jamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.